Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Studio 7 lamhlanje ngolwesihlanu ebusweni mhlaka 22 uNhlolanja 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, kambe kuzaphumana emhlanganweni kamongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa owake wakhulumisana lomnumzana Nelson Chamisa weMDC kumaviki asanda ukwedlula, njalo okhangelelwe ukukhulumisana lomongameli Mnangagwa kumaviki ambalwa azayo.
Angiboni ukuthi kule anything ele-direction enta azayiletha, ngoba vele engakabuli usele-position esisikwazi ukuthi yena vele ume ngalolu hlobo, ume ngalokho. Ukubuya kwakhe just a formality yokuze-endosa i-position ka-president Mnangagwa.
Iningi lithi lisola uhlelo olutsha lukahulumende olwemali. Abantu makhaza besithi ngabe bachasiselwe ukuthi imali izasetshenziswa njani, ngoba abaluzwisisi.
Into nje ekhona ebalulekileyo ukuthi sebesibisele izimdola, yona liyane ezakuwa sesilokhu esikhipha amazero sisenza imetho zikamgaba ezingelancedo. Bafuna ukusibisele kuhluphekile, kanti bakholisane ukubusa abantu abahluphekayo laba bakhokheli.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo wenu weStudio 7. Ngesikhathi iningi lisola ukwehluleka kwebandla lezanu PF lele MDC ukuthi aqhube inkulumo ezibangela ukuthuthukisa ilizwe, iningi lithi kambe uhambo lukamongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa wakhangelelwe ukuya eZimbabwe ngenyanga ezayo ukuyakhulumisana loso wakhe umongameli Mnangagwa luzaphathwa njani ngabaphikisana lohulumende wakhe. Umnumzana Ramaphosa uphumele egcekeni ukuthi uyasekela uhulumende kamongameli Mnangagwa, yena athi kumele asuselwe izijeziso zenotho. Uke wakhulumisana lo mongameli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa kumaviki asanda ukwedlula, njalo ukhangelelwe ukuya eZimbabwe mhlaka 12 kuMbimbitho. Ukuhlaziya lolu daba uChris Dande weStudio 7 uxoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Bekezela Maduma afuzwayo.
Butho kwamaqini indaba kaRamaphosa ukubuya kwakhe, mina I personally do not see ukuthi izasiphathela isisombululo esimangalisayo edubeni esilayo njengeZimbabwe. Okokuqala, already ungakhangela iSADC ingani vele sicompromised konke le-AU. Isicompromised, isibiased towards isituation ekhangele ikuposition kamongameli uMnangagwa. And so ukuthi okuyikho angikhona ezabuya afike athi uyazama ukuthi akumediate, kumbe uze mediator, kumbe uze thini, angiboni ukuthi kule anything ele-direction enta azayiletha, ngoba vele engakabuyi usele-position esisikwazi ukuthi yena vele ume ngalolu hlobo, ume ngalokho. Ukubuya kwakhe is just a formality yokuze-endosa i-position ka-president Mnangagwa.
Kahle kahle kathi kungaba kwenzakalani, ungani yenu uRamaphosa esekela umongameli Mnangagwa? Kukhona yini okungakukhona okwenzakala?
Okukhona ukuthi ama revolutionary parties bavele balesivumelwano, whether formal or informal, abasenza kudala ukuthi madoda kasilahlana, and ungabakhangela vele kabafuni ukulahlana. Lo munye wabo lanxa esiya kuma-elections bahamba belaye. So akula ndlela uRamaphosa namuhla angasukuma athi yena uphisana le mbono yezanu-PF yena evela ku-ANC. I-ANC ilesivumelwano life agreement abayenzayo lezanu-PF othi angeke bajintshe. So ukubuya kwakhe akula anything emangalisayo azayenza, kasozakhangela indaba yeZimbabwe ngelihle libanzi, ngoba uvele ebuya ele direction yokuthi sizevikela eyinye i-revolutionary party yethu ukuthi against ama opposition lawa abuyayo. That's why uJulius Malema laye uthi ekhuluma kwenye ilanga wathi ngeke bona bavumelane le ZANU-PF ngoba kubo njenge EFF iZANU-PF le ANC into eyi-1 ngenxa yesivumelwano senaye sabasenzayo esokuthi ama-revolutionary parties kumele badefendane.
Sokuzaba lokhetho eSouth Africa, kungaba kulokwenza yini lohambo luka Mongameli Ramaphosa njengoba sisazi ukubana ziningi izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa ezenelisayo ukuvota.
URamaphosa kumele ayinanzelele kakhulu indaba yenaleyo. Iposition azafika ayisithathe eZimbabwe, istandards azithatha, kumele abe lesiqiniseko sokuthi ebuyele ekhaya abantu beSouth Africa bazavumelana laye ngeposition azayithatha ngayo. Ngoba izinto kathethi zinzima. Of course bakhona abaseSouth Africa ama-diaspora aseSouth Africa okucommon la kubo bonke abantu abakuma-diaspora, bakhona abalutshwane abathi isimo eZimbabwe kumele sihlale sisibi ukwenzela ukuthi bona ngale ba-accommodate ukuthi nxa kukube eZimbabwe i-asylum ilula ukuthi bayithole ku-diaspora le-South Africa indawo ezindaba ezinjalo. Bakhona abalutshwane abanjalo, but kumele akhangele ngelihle libanzi ukuthi abaningi bangikhona bona bathi ngoba angafika la aze endosa udubo olukhona eZimbabwe abuya buyele eSouth Africa bazamkhangela. Iqiniso elikhona ukuthi kula maZimbabweni amaningi avotayo aseSouth Africa azavota eSouth Africa. I-decision azayithatha ngeZimbabwe ebuye nga kabe lesure lokuthi kayisoze im-affect ebuyele eSouth Africa ngoba uzaluza amavoti amaningi. Engavela yenza imistake nga abantu baza kuyavotela i-EFF ngoba kathesi i-EFF sithola i-sympathy eningi from abantu beZimbabwe abase-South Africa ngendlela ekhondema ngayo indlela umongameli uMnangagwa aphethe ngayo ilizwe nga.
Lo-ke ngumnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ingcweti ecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni lo-Chris Gande we-Studio 7 eseGwanda. Ikhanseli yakwaBulawayo ithi uhlelo lokudinga abantu ababutha izibi besebenzisa imota zabo liyaphumelela ngoba yona ingelamali enele ukuqhuba lomsebenzi. Bese kulezibi eziningi njalo kusesatshelwa ukuthi kungaqhamuka umkhuhlane kuleli dolobho ngemva kokuba ikhanseli ithi ayisela mali yakwamanye amazwe engavumela ukuthi iqhubele umsebenzi. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo loCouncillor Rodney Jele weNkulumane.
Singaphi imali okuthile ngoba sisebenzisana lezakhamizi. Kulezakhamizi ama-trucks abo from kudala lakwenanto yakwazi ukuthiwa izimvu zithwala one-fortnight kathi sizimvu sesithwala each and every week. So after 1 week izimvu ziyabe zithwala emalokithini and kuma-shopping areas izimvu zithwala on a daily basis. So ngibona ngani kule area singathi siyazama, but lakho siyabe sikhuthaza nje izakhamizi ukuthi zibe izakhamizi eziresponsible zigcine idorobho lethu lihlale lihlanzekile. Ngoba kwamanye ama-areas uyathola kunama-dumping time, izakhamizi zi-instead ukuthi zithuthe izimvu zithwale zimota wona abakhiphi sibe siyalahlela eganyeni. And so izulu lisina, so uzasicreathela le mikhuhlane singayekela ukubamba ngasini.
Laba abathwala ngemota zabo bayabhadalwa ngumunicipality?
Hayi, bayabhadala, siyabapha nje i-incentive. So normally okwenzakalayo siyakhipha i-tender ukuthi hayi banama-trucks amangaka to this size ababuye bezo-apply. Then sokuzahlala-ke ama-officials ukuthi hayi khansikhethe i-right. So siyabanikeza nje because laphana basemsebenzini kule incentive ebapha yona.
Lowo ngu-Councillor Rodney Jele weNkulumane, sixoxelaye ekoBulawayo. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo lamhlanje, inkokheli zomdabu eMashonaland West zithi zizaqhuba umcimbi wokuhlanza indawo lapho okwagalula abemba umgodi eKhajoma ukwenzela ukuthini imoya yalabo abatshonayo iphole, abantu beqhubeke besemba kulindawo. Lokho kubikwa kuzayenziwa emgodini yeSilver Moon, the Cricket 3 eBattlefield kanye leMondoro ngethi. Lapho ke watshona abemba imigodi abangamachumi amabili lane kwahlengwa abayisishiyagalombili kuphela kulesi isehlakalo. UMongameli Mnangagwa kwa ubikwa ubesemhlanganweni eSouth Africa izolo oweBRICS ohlanganisa amazwe eBrazil, Russia, India, China leSouth Africa, njalo bekulabakhokheli bamazwe eAfrika. Iphephandaba lebulenjini elenewzimbabwe.com lithi uhulumende weSouth Africa utshengise umfanekiso kamongameli Mnangagwa elomongameli weSouth Africa umnumzana Cyril Ramaphosa. Iphephandaba leThe Herald lithi isimo semali sesingcono emkambo omnyama elizweni kulandela isinqumo esithethwe ngusibalukhulu webhanga elikhulu elizweni leReserve Bank umnumzana John Mangoja esokuthi kungabi le migoqo ekutshintsheni idola lemelika lama RTGS, idola lemelika lama bond notes, sokuyi 1:3.5 kodwa 1:3.8 nge-eco cash. Ngesizwe, abalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze siyifunde kumbe siyilalele khonapha emsakazweni.
Salibonani Studio 7 lijani, okhulumayo uHenry obuya eKezi. Isigabeni sakobhidi, hayi thina abantu bakithi siyasihluphekela she, akula mgwaqo, neyifuyo zethu ziyafa, hawu, nabantu babulawa indlala abangasebenziyo bantu bakithi, kanti manje kungeneni ukukhala enyonini. Kodwa thina sibona ugovernment ma kuyisikhathi sokuvota uyabona egcwele endaweni, esithi ucela abantu bemvotele uright, kodwa mayijika uyachaya abantu uyabulala abantu, uzovotelwa ngubani? Yena ihlala ichaya abantu ivulala kuphela. Next time uyavotelwa ngobani? Ma abantu bekhala kuye bethi babulawa indlala uyayithulela, uyacatha, kodwa uvela sokubuya amavoti kusenzeni thina. Kuba sibulawela abafowethu. Abafowethu sebezebezisaba ukuthi belungise izinto kahle, kukhulunyiswane, lo muntu ehlupheke uyathula kuphela efele ngaphakathi. Akubuhlungu bafowethu, hayi sazi bahlupheke eZimbabwe. Kanti uNkulunkulu ukuphi yena? Izidala lezi lokho eziyenza into ezi-wrong. Umuntu lo sezigugile vele akulanto ezana ecatshangayo. Into ezana ecatshangayo ukuthi kungene esitaradeni kubulawa abantu. Into kuphela abayicabanga. Akule inyama ngabacabanga ngaphandle kwaleyo. Angazi la amazwe angaphandle ukuthi akuboni na. But okunye engikhuluma ngakho iSouth Africa ile problem ngoba idla khona eZimbabwe. So that's why libona ibuyele emuva. Yakwazi ukuthi ma ilizwe leZimbabwe lingalunga, sibe ne-problem already, bazahlupheka. Ngoba laba bantu kahle kahle bona basijezela amaZimbabweni. So bantu bakithi ngiyacela ukuthi into yonke nje eyenzakala eZimbabwe ama-South African akwazi anenhliziyo ezimbi. Ngiyabonga Studio 7 labandlalele abazangizonda bengasoze benzonda angidle emzini yabo. Ngiyabonga.
Ngiyakubingelela msakazi. Igama lami mina uPrithi eSouth Africa. Into ebengicela ukuyibuza ngaleyo mali abafuna ukuyifaka ukuthi leyo mali uyakwazi ukuyitshintsha na uyethenga kwamanye ama-country kumbe ngamakhwatsha njengaseZambia. Hayi abantu laba basizwile, sihleli kulelizwe asithandi. Abasizwele serious bebe nonembeza every day izidumbu ezingene eborder zivalwa baqala ukusifakela imali yabo yona le engasoze isincede ngalutho umsakazi. Abake becabangisa ingqondo abantu laba bengayenzanga nabafundanga ngoba leyo mali ayisoze isincede ngalutho. Just imagine if ungaba nemali ongeke ukwazi ukuyitshintsha uhambo yestoker uthengise ezinye izinto because there is no job, abantu kumele bethengise. Kodwa with those amakhwasha zabo abafuna ukuwafaka akusoze kusisebenzele shem, bayehluleka, bayehluleka 100%.
Yebo, lami igama lami ngushephati Ndlovu. Kanti futhi okunye engicela ukukubuza ukuthi kulawo ma-RTGS vele khona kuchazana, asikwazi phela ukuthi kusichazelane mhlawumbe. Lami bengifuna ukuba kwazi ukuthi sikwazi ngoba ngingumuntu futhi nami enginebhizinisi ekhaya esigabeni sasetholojo kudistrict. Kodwa khona manje kathi sibhizinisi, ibhizinisi lami liya ngokuya lisiya phansi ngenxa yokuthi kuyangisokolisa. Ngiyathengisa mpela izinto njalo kunzima kuma-customer nami ukuthi ngiyale amabhondi kwesinye isikhathi ngithi ngifuna amaranda kuphela. lokho ngisengibe senginama customer sengani ngiyahlukumeza ama customer. Kanti ke futhi bengifuna ukwazi ukuthi ngale imali sizakhona yini ukuthi ngaleyo ama check kumbe ama barriers check kumbe yini ngoba ngase understand kahle ukuthi sizokhona yini ukuthi sikwazi ukuthi siyetshintsha imali sithole imali zangaphandle bakithi ngoba kunzima shu thina abanye siyakubona ukuthi asibese ngasafisi nokusebenza siyafisa ukuzenzela siyafisa ukuthi nathi sincedise ama community akithi kodwa khona manje kuba nzima ukuthi uyaqala njani uyaqala uthini ngesimo esikhona bakithi ekhaya kambe shuwa imali yonke le shuwa abantu sisokola shuwa kungela tshintsho noba kune sinasilandaba lokuthi ngubani obusayo kodwa besifisa ukuthi nga kusuka khona icurrency kambe lona elizwe linjani elihlale lingela currency bakithi siyacela umsakazi ukuthi lo muntu akachaze lo siba likhulu ebhange akazama ukuchazela abantu nomthulo omncube bezama ukubekela abantu kahle ukuthi kade vele kahle kahle nopresident wakithi ekhulume naye ekhulume beke kucaca ukuthi kade bafuna abantu bephile njani ngoba kuzabe lokho kutshintsha kungena into engacacile waye bengaveli befake once icurrency lalobe icurrency lelo msakazi lingasoze libe nevala sinandaba noma kungaba yi 1 is to 10 kumbe 1 is to 20 it doesn't matter at least siyabe sikwazi ukuthi sine currency uyabukwazi ukuthi noma ufuna ukuya kuphi eZambia ufuna ukuya eMalawi noma ufuna ukuya kuphi uzotshintsha lelo currency kodwa mangabe kungela currency bakithi ama bond notes asisizi bantu
mina ningani angayisifile ama RTGS afuna lokuthi boshone kumele ukuthini angazi lokho ngicela ingcazi yale naleli RTGS afuna vela sisebenza kwawo izinto kwakhona wo character lang lo editor
yeah basakazi linjani yabona lento eyenziwa lo laba bantu beZimbabwe le uJohn laba yazi angazi ukuthi yini amadlwane la angcono ngoba vele kube kungabantwana abantu abadala uma besenza into enjengayena le vele yini umehluko phakathi kwebond lakhona kwi-RT wathi kusiza ngani awakhiphe yona imali zenezi zingakwamaphepha lokhu okungaqondakaliyo bafake imali sifuna kube le mali lathi sisebenzise imali hayi lokho abakufaka irabishi yabo le abafake imali sifuna imali eqondileyo kwenzela ukuthi umnotho welizwe uye phambili labantu abahluphekayo bakwazi ukuthi babe nemali lizwe lomnotho lelo bathi bayenzela ukuthi bebe ntshontsha kahle befake izinto zabo lezi ezingacacile
kwi-studio 7 kufanele thina abesindebeleni lathi sikhulume loo ndoda lo othi bantu besindebeleni lingaphandi amangcwaba thina kula muntu wesindebeleni obanga isikhundla njalo nxa usithi uyakhuluma ngomnankagwa uzokhuluma lochamisa azomandebele ngamashona asedistebhilizwe lezi
ya linjani msakazi sina siyaphila lathi lapha siyabonga lokhu uzeni ubaba umgaba lo se-95 years inkosi ngani singambusisa nge-birthday yakhe le yalamhla siyabonga
ayikho into okuthiwa yi-RTGS dollar into nje khona ebalulekileyo ukuthi sebesibisele izimdola yona liyane ezakuwa sesiloke sikhipha ama-0 sisenza imets zikamgaba ezingelancedo akula ntotho i-RTGS mhlaba wonke izimbabwe lokhu iyanisa into ecacayo nje ukuthi sebebuyele kuzimdola bafuna ukusibisele kuhluphekeni kanti bakholisane ukubusa abantu abahluphekayo laba bakhokheli
Studio 7 ukukhuluma ngilapha ngiseBotswana hey udubulo seZimbabwe lozima kakhulu asazi ukuthi basiphathele nomlangako njengoba sebekhuluma ukuthi bafuna ukufaka iRTGS imali kuyini khona okuhluweliswa kabafaki randi kuphela kuthe kuphele lokho kulokuthi beshona bedubekisa abantu ngezimali zabo zisemabhenki
sanibonani Studio 7 ninjani napho enikhona enisifundela khona izindaba ezimnandi siyalithanda lonke basakazi bethu igama lami nginome ningwenya ngikhuluma ngisengilandi kunodaba engilizwile lapha mayelana lokuthi next week i-government kamnankagwa izasenda amasotsha door to door besetsha ama-yunifomu ayi-army lawa abantu asibawasebenzisa kanti abantu beZimbabwe bayavunyelwa manje ukuba lama-yunifomu e-army yini na ngoba into esiyizwayo sabona uCharity Charamba eqamba amanga ethi kune-police state eZimbabwe eRedweyo wathatha ama-uniform amasosha la mapolisa and kuthiwa amasosha lawa ayesezitaradeni ngama-Boers Army. EZimbabwe really at this time kune-government engayekela abantu bayitshontsha imibhobho ne-uniform bengazanga basenda amasosha. Amasosha ebengena door to door kuthiwa ngama-Boers Army lawa amasosha azayirebha abantu, kodwa mezide ukuthi la i-army really ebuya kubani kumnangagwa. Amasosha eZimbabwe ayikuphi abantu labo behambe bengena door to door betshaya abantu berebha abantu? Yazi i-government yeZimbabwe ingcole kakhulu kanjani? Ivele ingcole kakhulu since 1980. I-government yeZimbabwe ayilanto eyikhulumayo, ikhuluma amanga kuphela. Ngiyabonga basakazi.
Ngiyalibingelela basakazi ku-Studio 7 lonke nje ebesakaza ku-Studio 7. Ngisithi phambili ngomsebenzi wenu ukusethulela izindaba ezinkolo. Yikho-ke udaba kukamnangagwa lolo lokuthi uzajezisa kabanzi izinkokheli zonke nje kanye lezi zinhlanganiso ezizimeleyo, njengoba vele sihlasela labogqwetha labodokotela. Hhayi, lokho akubalulekanga njalo kuhlasimulisa umzimba. Okungakhona nje umnangagwa lolochamisa kabahlangane bekhulumisane nje, kungabi lolo amandla phakathi kwabo bayilingane amandla abo. Ngaphandle kwalokhu ukuthi bekwenze lokho, kangiboni njengoba beyibaba namabandla amakhulu kuleli lizwe leZimbabwe kababe namandla alinganayo. Kungumbono wami lokho. Lapho kuza khanya-ke ukuthi ilizwe lakithi eZimbabwe liyaqalisa ukuthi liqhubekele phambili, hhatshi nje mahhala ukuthi lwane donsele njalo engalo umnangagwa. Njalo ukuvuma kwakhe kasoze vume ngendlela ukuthi uyazazi ukuthi lamacala engxa ephambilini engamhlamukela amacala akhe bebonke lochamisa laphayana sebelamandla alinganayo. Akasoze vume lokho, ngiyakwazi kude ngavuma leyo nto, ngibona ilizwe lingaqhubekela phambili ngalokho. Angiboni mina nxa ngabe ngehlulana kulokho ukuthi bengaba lelinye icebo abangalenza ukuze ilizwe leli liqhubekele phambili. Igama lami nginguSiyukhulancube ngiselubhani. Ngibingelela lesihlobo sonke semagumbini amane omhlaba. Ngiyabonga.
Labo-ke ngabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi 0012024650318 ukuze siyifunde khonapha emsakazweni. Lawe ungasithumela wakho umbiko usitshele okwenzakala kwesakho isigaba kumbe ubingelele abangani lezihlobo. Ngalokho njalo sithanda ukubonga labo abasilandelayo kukhasi lethu le-Facebook i-VOA Ndebele, umgcini Nyoni, uLesedi Moleya, uHonest Ndlovu Halimane loJason Maphosa. Siyabonga ukutshona lisixhatha lapha njalo labanye, yabona bakhona abanye abasilandelayo kodwa abangathandanga ukuzibetha ngiga. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli wesonto yeRoma uPope Francis usexwayise amabhishopu ukuthi amakatholika afuna ukubezwa, hathi bekhuluma ngobubi bokuhlukuluzwa kwabantu ngezemacansini iziphathamandla zalinkonzo, kodwa ukuthi bethathe amanyathelo bengezwa lokho kusenzakala. Embuthanweni akhulume kuwo owe-summit, owesifazana omnyama ulandise ngokuthi wadlwengulwa ngumpristi walinkonzo eleminyaka elithumi lanhlanu i-15, wasemphoxa ukuthi akhuphe isisu. ele-South Africa lithi lilungiselela ukuqhubela ele-Mozambique umnumzana Manuel Chang wayeyisiphathamandla sikahulumende walelo lizwe ngoba esetheswa icala lokungaphathi kuhle imali efika i-$2 billion. Umnumzana Chang wabotshwa kwele South Africa ekupheleni komnyaka odluleyo ezama ukuya eDubai, njalo lele Melika liphathekile ekutheni abotshwe ngoba lathinteka kulesi sehlakalo. Kwezenzakala eMelika, uMongameli Donald Trump nomkakhe uMelania baqhube umkhosi wokunanza imisebenzi yabantu abansundu kwelemelika we-African American History Month khonapha eWashington DC eMelika esigodlweni sakhe se-White House namhla ntambama, kodwa sokusebuseni eZimbabwe. ekhuluma kulomkhosi uMongameli Trump ukhulume ngemikhankaso yokulwela amalungelo abansundu ukungatholi imisebenzi kwabo. Yena athi usekunciphisile kanye lemizamo eyenziwayo ukuthi kwehliswe inani labadala amacala. Uphinde wancoma labo abathuthukisa njalo balwela amalungelo abansundu eminyakeni edluleyo. Linyanga ngiyokunanza imisebenzi emihle eyenziwa ngabantu abansundu eMelika, njalo sokuqhutshwe imicimbicimbi etshiyeneyo kusukela inyanga iqalisa, leminye ikhangelelwe njalo inyanga le ize iyephela. Namhla kwezomculo sihamba lembongi uDesire Moyoxide esithi bangaphi abalungileyo.
Kanti abalungileyo baphi? Sengibhudule ngadinwa, sengibhode ngadela. Nanku umbuzo, phendulani sizwe, abalungileyo bangaphi? Ilizwe lathathwa ngothatha wese, umbuso waba ngowababulali, umhlabathi wathinjwa ngodla ngodliyi, umnotho wakhuquluzwa ngamahaga, isizwe zakhokhelwa ngontando kayiphikiswa. Kanti shuwa, abalungileyo bangaphi? Emsakazweni kusakaza abasengalezimithiyo, kuzifa kufudumala abalezafesane, emunumuti ababhidings kusebenza ababhedayo, kuzanu ziyana, it never rains but it pours, abe MTC bamadolo nzima, kuzaphu khona ziphaphama, eZimbabwe zimbindaba. Kanti bakithi abalungileyo bangaphi? Abalungileyo babengaphi? Idola beliyibulala. Abalungileyo babengaphi? Imota ziqeda abantu. Impumala yokhetho lukaMathi 29 luphekwa. Inzalo yesendele Ndebele igugurawundwa. Intambo zezicathulo zisibulala. Izithithi zidubuka lemigoqo gebheka. Kanti abalungileyo babengaphi? Ukulunga kujeziswa. Namhlanje bangaphi labo abalungileyo? Isisekelo sombuso sigida ikwasakwasa the reverse jive etshiyazwa kumakhakhasayo. Kanti suwa, abalungileyo bangaphi? Mina ngesaba ukubuza, mina ngesaba ukubuza bantu, ukubuza ngesaba, mina ngifuna ukubuza kodwa ngesaba. Ngesaba ukukhuluma kabi, ngesaba ukukhonjelwa ngemidwe eminwe, ngesaba ukunonkolozwa imigobho yamehlo, ngesaba ukuqoqodelwa ngabakhunkula ebusuku. Mina bengifuna ukubuza kodwa ukubuza ngesaba, ngesaba ukufela ukubuza, ngesaba ukufela iqiniso. Iqiniso ngithi bathi ngumhluzi wempisi, woni ginya kanjani igano, mina ngilomdijana. Yikho ngithi ngisaba ukubuza. Yekeleni ngithule kusonakala, bekeleni bakapule esikhundleni, zekeleni zidubuke kanjalo izititshi, yekelani imigwaqo gebhike, bayekeleni bahlebe banyele balumncwebele ubhensi ufudu. Yekelani lina balumayo bephozisa, labo kuzabaluma. Aluba ngile sibindi, aluba ukubuza kungabulali. Hlezi ngabe namhla ngiyabuza, fune enkulumane kulunga izinto, wazise umlomo ngumalungisa. Pho-ke sibindi umphelele, lami ngesaba ukubuza. Mina ukubuza ngesaba ngiphelelwe. Sengababona besukuma bebuza, sengabezwa bewuvula bebuza. Namhlanje bangaphi? Angithi yibo labayana abanyamalalayo, labayana esingayidlanga eyabo inkubalo, yibo labayana ababolayo emajele esingazange silihlalo elabo idale. Yibo nta asebeziphephela iphetsheya, abantunguba lecingweni bayagcinwa njengemkhazi emhlazeni yedonki. Yibo laba asebathena baba yimgodlela amehlo, imigaxa yokucina. Funa lami kungehlele lokho, ngeke ngilinge ukubuza izindaba. Nkulumane angikhululekanga, mina ngesaba ukubuza. Bantu ukubuza ngesaba, mina ngifuna ukubuza kodwa ukubuza angithi ngithi khona ngesaba, kodwa sengabona ngasutha, sengafunda ngenela. Ngobuza mhlazane omogene busayo, ngobuza mhlazane ithinta iguqula izinto, ngobuza mhlazane impama ivusa abantu okwamanje basalele, ngobuza ngivuke ngingekho, ngihambe mlibe phinde amathamba amabonakale. Nkulumane omuhle, Bulawayo omuhle, Zimbabwe enhle, khuluma sizwe.
Yebo ke, imbongi leyo uDesire Moyoxide. Ntemba abaningi bawazwile amagama amabili amathathu awathe bhadla, mina lawe singanyeke sawakhuluma, kodwa phela kuthiwa imbongi ivunyelwe. Hayi ke, silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Sibona njalo lokuthi usikhumbuzo saphuka lo talent dispatcher ongwelabo sebesixhasile njalo lapha kuFacebook esisakaza khona si-live streamer. Hayi ke, olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.